sivumelana lo mongameli weRussia ukuthi iMelika labangani bayo abeNATO yibo abenza kwaba lempi lesibone Eastern Europe eseUkraine. Ngabe kabazange bazame ukuthi iUkraine joine iNATO lokuthi iMelika labangani bayo iNATO bazama ukufaka ama military bases phakathi kweUkraine besondela kakhulu eborder leRussia. Ngabe into ayizange ibe khona. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-2014 abantu beDombas region bavota ukuthi bona kabafuni ukuba ngabe Ukraine, bafuna ukuthi babe ngabe Russia. Kanti siyakwazi futhi ukuthi kwakutshaywe i-coup e-Ukraine. Selokho kwaphela iSoviet Union, iUkraine ibubuswa kuhle kwagcina kwaze kwafika esikhathini ese-coup eyaba khona uyokwenza ukuthi ube lo mbhuqazwe kuDombas region.
Umnumzana Putin, baba Mabhena, singathi vele ufunani e-Ukraine njengoba siyezwa lapho umongameli Zelensky esithi wenza umonakalo onjengalowo owadalwa nguHitler.
Umongameli weRussia lo hulumeni wakhe abakufisa kakhulu ukuthi bavikele abahlali baseDombas. Manje iMelika leNATO bafuna ukungenela, kabafuni ukuthi uPutin asekele, bafuna ukumadla Ukraine ukwenzela ukuthi bachabalalise iRussia ngendlela esiyazi ngakhona. Siyakwazi futhi ukuthi izalwane zaseZimbabwe ikakhulu esemabandleni aphikisayo basekela kakhulu okwenziwa yiNATO ngoba bacabanga ukuthi into eyenziwa yiNATO yidemokrasi. Sakubona eLibya ukuthi kwahamba njani kukhethwa uColonel Gaddafi, abantu beLibya bahlupheka. Sakubona emazweni amaningi kubo Vietnam namanye amazwe amaningi lapho iMelika eyangenela khona ngendlovu yangena. So iMelika kayiyazi idemokrasi, iMelika yazi kuphela esingathi ngolwasemzini ngama-economic interest. So kuya e-Ukraine yikuthi Ukraine njengoba satsho phambilini yindawo elomhlabathi omuhle wokulima, njalo bafuna i-oil yona leyana ese-Ukraine leRussia. Yikho befuna ukuthi badistabilize iRussia ngokusebenzisa i-Ukraine.